amanzi ayashupha edolobheni lakobulawayo ayahamba kwesikhathi eside lanxa esebuya kawabuye ehlanzekilele kwanokuthi ungabona ukuthi kuyajabulisa ukuhlanzeka kwawo. Kwezinye isikhathi abuye ezintombini esenganabomvu kuye ngani asenokunuka lodaka. So into esingayazi kahle ukuthi ayahlanzwa yini ngemithi yokuhlanza amanzi, asilashuwa ukuthi kuyahlanzwa sibili ngendlela yakho efanele kwenzakale. Njalo into enye senza ukuthi kungani umkhuhlane lo uyakhula khona ukuthi abantu bayahamba kakhulu ikakhulu abantu abathengisayo. Sibona abantu abahambayo besiya kubuHarare bebuya lama-truck bezothengisa ama-fruits ama-vegetables emgwaqweni ama-vending stores abo asegcwele ezitradeni. So ngani akulanze control ngokubuthwa kwezibi kungani kuyaphuza kwesinye isikhathi ikakhulu phakathi edorobheni.
Kuyini abantu abangakwenza ukwenqabela lo mkhuhlane?
Isixwayiso esilaso yikuthi nxa bethenga ukudla lokho okuthengiswa esitradeni okuningi kuvela endaweni ezithiyekiyeniyo kuvela lasendaweni lapho okuthiwa khona ikholera isibhasi kakhulu, siyabaxwayisa ukuthi kabakugezi ngamanzi lafana ukuthi uyabhongozela nxa kuzimpethe phini kakuphumi mali i-running water. Sengakutho ukuthi akugezwe ngamanzi i-running water ukuthi ukhongozele ugezise ama-fruits akho ugezise ama-vegetables akho kungakawapheki. Siyaxwayisa njalo ukuthi abantu kabanga bathi nxabe siyahlangana kule emcinjini sinedisi ngamaphathi imishado babe sebepheka amasaladi abe maningi ngoba into zibe amasaladi zibe ama-vegetables aluhlanga akusuke kugeziseke enough ukuthi kubulale umkhuhlane. Sikhuthaze ukuthi abapheke ukudla okuzaphekwa kuxhwathe kudle kudliwe ba-avoid ukuthi badle izinto ezimfitaza njengama isaladi angaphekwayo. Nxa befuna amasaladi kabayenzelana aphekwayo. Njalo imbuthano yabantu abaningi besixwayisa ukuthi ngakuyavumanala ibe imbuthano ezabe ikhontrolwa sibili abantu bangafuni ukuhlangana nje okungalasidingi kwesiqakathekileyo kangako.